amapolisa athethe abantu abaningi kakhulu kathesa ama-100 nama-100 abantu babethiwe babanjiwe basegweru lezimota zabo konke kusemapholiseni kwamanje afika kwasemapholisa la afuna ukubavalela kumbe afuna ukwenzani. Kodwa esingakukhuluma ukuthi lokhu kujengiswa kwethuka okukhulu uhulumende kamnanga ozaziyo ukuthi vele yena ngamanga kuhle endaweni zokusekelwa kwezilu wezimbabwe njalo abantu bafuna ukutshengisela-ke ukukhonona kwabo ngendaba ezenzakalayo elizweni ngaphambi kohlelo lwe-SADC kumele libuye ezimbabwe besithi bona hhayi lapho u-SADC wele ibuye ezimbabwe umnankasa engalingisisanga indaba zokhetho ezingahamba kahle.
Kodwa isizathu sokubotshwa kwalaba lingabe lisiphiwe yini?
Asikazuthi amapholisa abethela cala layo ngathi kumeleliwe amagqoda egijimile asekhona asemile bazabe ukuthi updata ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke esikwaziyo ukuthi akunasizathu esibambekayo kumbe isizathu esemqotho esingabe sikhona. Injongo yombuthelo wabantu yenamhlanje bengizikhumbula-ke iqhawe netolabulawa ngabantu bezanupf ekhwekhwe nge-2022 sithiya kuma-by-elections embuleni yinde bekune memorial service ngathi memorial program nje ekhaya lapha de kumele kusakeke ilitshe kuleli lakhe namhlanje. Kodwa amapholisa abengafuni ukuthi uhlelo lolu luye phambili mhlawumbe kuzigcizelela nje ukuthi lolu hlelo belungasibe hlelo lukazulu beluluhlelo lwendlovu lusenzela ekhaya emzini wakomboneni. Ngalokho amapholisa abangela mvumo yokuthi abambe abantu ababophi esenza kulokhu abakwenzayo.
Akhona amanye amalunga yenu asezandleni zamapholisa kathesi asesitokisini, wona kuyini elikukhangeleleyo ngawo?
Sikhangelele ukuthi laba abantu bakhulule umnumzane uselethu Thimba nabanye ngakhe ababethwayo mhlaka-16 June ukuthi bakhulule ngoba abacala abalethayo bebezibuthanele ngabemzini kababa uThimba bezikholisela nje belandelela ilanga lika-June 16 Day of the African Child eliyilanga-ke esili-celebrate every year. Ngalokho-ke asikwazi amapholisa laba bantu babagcileleni esidokisini. Konke lokho kwenzakalayo kubotshwa kwabantu esibubodwa laba ababethiwe abasegweru abanye babothiwe lapha-Harare abanye bababotshwa endaweni ezijiyeleyo imihlangano ethiyaliswa ukwenzakala elizweni lonke jikelele. Kwenziwa isizathu sokwethuka sokuthi esingakhisikhiwa yipanic yokuthi bayakwazi ukuthi abantu ababafuni bahlezi ezikhunjeni ngenkathi.